怎么我说那个来问一下一下但是他是一个来了吧我吧一那是一你下巴对这个 level ground 也对了一个ezinto eziningi okungangokuthi i-media yethu kayisakazi ngokufana nayo ngabantu laba abakhokhelayo so kasikafiki lapho sibili ukuthi labantu abaningi basajwayele ama-slogan ukuthi phansi lobani and yabona ubani kabulawe nxa and yabona akukafiki kuleli ibanga
kuyukuthi umnumzana Chamisa lo mnumzana Mnanga kwabama phambi kwabantu babachathisela ababeza kwenza inhlelo zabo zonke kwakungacaca ukuthi ngempela omunye kakwazi ukuthi uzakwenza
kwakungaba sobala sengisho wonke lama candidates ayekhona uNkosana Moyo uNkosana Moyo wayesitsho kakhulu ukuthi abantu laba kababuza abantu babo ezama ukufundisa ama-voters ukuthi buzani nama-candidates ukuthi afuna ukwenzani alo mbono bani so kanti laba abanye labo babesenza izilogan zebandla labo angithi yabona lokuthi shisa mpama kumbe abanye bethi bona
kodwa sesikhangela izizalwane zezimbabwe ezihlala lapha emelika zona zile ndaba yini lokwenzakala kwezomumo welizwe kwezombusazwe ziyavota yini
ye kuleli lizwe sibili engibazi abaningi hhayi bayashiseka sibili befuna ukuthi kube lo tshintsho kumbe kube bakhethe lowo muntu abamfunayo bayashiseka sibili abantu abana ngazo kumbe ukuthi sisuka endaweni engani ilo dlakela entweni zokuba ngazo so sibuya lapha sibili sifuna ukuthi sizwakale ukuthi sikhona ngendlela yokuvota nxa sesithola amaphepha khona
kuba liqiniso yini ukuthi abantu abansundu balandela kakhulu ama-democrats kulama-republicans
ye kuliqiniso lokho sihle abantu abansundu ngemvelo balandela ama-democrats ukwedlela ama-republicans kodwa isimanga yikuthi nxa ukhangela imbalo zabona ukuthi ama-republicans yiwe awakhulula abantu ukuthi baphume ebugqeleni ebesilevel kodwa ngokuya sokutshintshile ama-democrats yiwo asekhanya semela amalungelo abantu ukwedlula ama-republicans
kodwa abansundu abalapha bakhanya lokhu bethanda ama-democrats ama-african americans
ye kakhulu lanxa abanye besithi bona ama-democrats ayaphonga ukuqila abantu abansundu abasebenzise angaze abasabanika lutho kodwa ke kuneyo abantu abansundu bulokhu buningi bugxile kakhulu kubandla lama-democrats.